akulantembi isibindi ngokuphela. Ungaba kukhona okusolekayo, kukhodwa ndeqiniso ukuthi uma sikhuluma iqiniso kukhona okuhle okwenzakele okwenzakalayo kusasuka namhlanje. Awungeke kube kubi konke, kukhona okuhle sibili. Unxa ungabavulisisa bona abantu bangakhuluma ukuthi kodwa lokhu kuhle. Ingane nayo isijumbu nganxamuntu efile ungakhangela uyathola kunamazinya amhlophe. So kukhona okuhle.
Ungasibalela nje okulutshwana okuhle okubonayo.
Okuhle ngikubonayo yikuthi bonaba la abasulayo kathesi babenganelisile ukuwuvula umlumo ngesikhathi sikamgabe. Babengawuvumi, babatshale bethithibele abona. Kathesi abantu sebekhululekile ukukhuluma intando abafuna ukuyikhulula. Babengahambi ukuthi emgoqweni besisabuhambisisa amaphoyisa kade sebehamba. So nginika nje ama-examples zona lawo khona maningi kodwa ngingawapha.
Baba uBhebhe, nansi indaba yakhuluma ubaba uNdlovu.
Uyabona indoda nxa ivele lomfazi oliwule. Nxa abantu besimfazi lo liwule, uyalathi khona liyahlanya, uyadopha induku alo lawo kakhulu ngoba umfazi wakhe. So kangumsoli ubaba uNdlovu, ngoba nxa uvele ungumuntu wezanu akungeke kwenze ukuthi uthi wena okwenzakalayo kubi, kodwa ongakutsho ukuthi okwenzakalayo kuhle konke. Kufanana lo muntu ukuthi athi khona uthenga izicathulo ezintsha, abesethatha isicathulo sika left asigqoke ku right, athatha sika right asigqoke ku left, abesethenga izicathulo ezintsha ngoba izicathulo ziyabe sezigqoke ibatha. Esikubonayo kuliqiniso ukuthi akulanto entsha ethintshileyo la. Ngesikhathi sikaMgabe sathathelwa imali kuma SCA account. UMgabe uthe phuma last year usithiyele sisebenzisa i-US dollar. Lanxabe sekule bondi yebo ye, kodwa ibondi belilingana le-US dollar ngoba ufica ukuthi omunye umuntu uyabuye ebhadala nge-US dollar, omunye ubuye ebhadala ngebondi. But kathesi sesikubona ukuthi yona liyani imali esatshelwa khona ukuthi khona ibondi liyalingana le-US dollar. Namhlanje thina abanye esifuna ukuthi sirane ama-business sokufuza ukuthi ibhenki yethu siyayithatha esitaladeni. Kodwa yena uhulumende ofana nayo imali yangikhona uyithatha e-reserve bank is 1-to-1. So umehlu kungaphi? Kuyafanana konke lokhu, vele izanu siyehlulekile okuliqiniso ukuthi bayehluleka kodwa bazazama ukuzidefenda and badefenda ngolaka. Izanu siyehlulekile bayatshontsha ama-election bazave lokhu bewatshontsha. So angiwuboni umehluko awukhulumayo.
Ubaba uNdlovu, ubunzima abantu abahlangana labo kwezenotho liyabunanzelela yini ukuthi bukhulu kakhulu?
Ubunzima kwezenotho ngiyabe ngilamanga ngingathakela bunzima kwezenotho. Ubunzima kwezenotho bukhona. Lo mungameli uthile laye watsho futhi ukuthi hayi kuzoba lobunzima kwesikhathishana ngoba kumele sibe lobunzima ukuze sibe lokulunga. Ubunzima bukhona sibisi. Uthi bube kanjwanga futhi atsho ukuthi konke kuqondile. Ithe mina kukhona nxa uhamba ulungisa. Yazi ungahamba usithi uyaqondisa usiya emasimini uyahamba ubulala uthi kukhona okubo esikubonayo ukuthi hayi okawuqondalo. Siyakumele sikukhulume sikuqondise ukuthi hayi njalo nxa unamacebo okuthi hayi mina mbone ngani kungenziwa so kukhululekile ukuthi ufake amacebo akho ukuthi hayi mina mbone ngani kwenziwa kanje 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 ikuqondileyo khonokho ukuze sakhilizwe.
Zingagcwalisiswa njani iziloyiso zabantu abaphatheka ekukhitshweni kuka Robert Mgabe embusweni baba uBhebhe?
Okungenzakala lapha yikuthi phela savele sayenza iphutha ngoba nxa sasikhipha uMgabe kuyikuthi uMgabe sezondelwe izanu wazondelwa nabantu abangasapoti izanu. Kuthi ukuthi kwasekusitsho lapha ukuthi abantu ababili basebebambene. Kwakufuze sihle sibambe ispiriti sona siyani ukuthi abantu ababili lapha sebebambene ozondayo lothandayo. Sibe sesithe alright kungcono sibumbe itimu yabantu eza kuba labantu abazondayo nabantu abathandayo. Ukwenzela ukuthi nxa sisiya phambili abantu bazasibona ukuthi hayi sonke besiselebrate ukukhipha uMgabe sindawonye. Kodwa ke angizange ngikubone kusenzakala konkeyana. Kuthe sokwenzakele kungenzakalanga konkeyana saya kuma-election. Khathesi sivela kuma-election. Ama-election isikhathi esiningi kufanele ukuthi abuye lokungcono lobubelo empilweni zabantu. Kodwa ububelo bangikhona kabukho. Yebo ye abanye bangathi bona hayi thina sawina ama-election. Ukuwina ama-election nxa kungalungisi impilo zabantu akuncedi lutho. Asidingeni indlela ezalungisa impilo zabantu ukuthi wonke umuntu ka-contribute ekuthi emisilungiseni impilo zabantu. Nxa sokubedlula abantu laba, mina mbona ngani into engcono ukuthi bathi hayi siwini la ama-election sibili kodwa kuyinto lokhu kuyasehlula. Madoda buyanini lapha sibambisane. Lami ngitsho ukuthi hayi singwango sami ngilaso ngingahlakula ngifike lapha. Lawe futhi singwango sakho laso sizahlakula sifike lapha. Bese silungisa-ke ikakhulu ezokhetho nxa kuthi sesisebenza sincedisana silungise kakhulu ezokhetho ukwenzela ukuthi nxa sesiya kukhetho olulandelayo singaze saphikisana ukuthi owinileyo mbani. Oh, odliwe umbane ngoba okwakathesi kono okwenza ukuthi kube lo muntu owinde othini ngwinile nomunye odliwe yathi nami ngwinile kuthi ukuthi angiboni ukuthi kulento engalunga nxa abantu bezimbabwe bedonselana bengamaqembu amabili